Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngibonga njani mthokazi omuhle siyalambulela umsakazo we Studio 7 lamhlanje ngomvulo mhlathuntu likazi 2018 igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje umanyano weAfrican Union uhlaziya indlela yokulwisana nokungathembeki kuzwekazi leAfrika. Kusibangela izwe Nkomo umntakamuyi uJoshua Mqabuko Nkomo wabhubha ngontolikazi ngomnyaka ka-1999 uthi engangena kwezombusazwe abantu nxa befisa ukuthi aqhube umsebenzi kayise.
Bayafuna na ukuthi ngingene lowo msebenzi. Nxa befuna lowo msebenzi akukhulunywe ngekukhulunyiswana sibone ukuthi senziwani.
Oncintisa kukhetho oluzayo eMguza olukudinga amalunga edala lephalamende uMnumzana Zakaria Zaka Nkomo uthi ufisa ukuthuthukisa umnotho kaZulu.
Omunye umuntu obuyileyo kule indawo yasebubi engazi isiko laleli isiko lebubi asuye umuntu ofanele ukuthi angakhethwa imali indawo lengeqiniso.
Lokhe lubambenki udaba lwemthokazi elwisana lokubandlululwa kwabantu abadabuka emadebeleleni.
Lokho akusethusi nyala ngiyivela khona koBulawayo. Last year sihamba thina olasethi ngemisebenzi bakusethande kuya na-5 olevi kodwa ilazi uphephela ibhekile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inkokheli yamazwe angamajumi amathathu ixoxisana ngokunqabela ukungethembeki kuzwekazi le-Afrika emhlanganweni we-African Union owenzelwa kwele-Mauritania. Inkokheli le egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa ithi kuqhubekela phambili ukungethembeki kuzwekazi le-Afrika okwenza ukuthi umnotho kaZulu ungathuthuki ngemfanelo. Umbiko owethulwe yinhlanganiso ye-African Union uveza ukuthi umnotho wezwekazi le-Afrika webiwa ngabathatha imali enengi beyifaka emabhanga emazweni angelandaba lokungethembeki. Inhlanganiso le idinga indlela zokuvimba ukungethembeki lokhu okungenza ukuthi amazwe alahlekelwe yimali enengi okumangalisayo. Okunye okuzahlaziywa emhlanganweni lo ogqijwa lamhlanje yikuvuselela ubudlelwano bezokuthengiselana emazweni omanyano we-African Union. UMnumzana Sibangelizwe Nkomo, umntakamuyi uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo, wabhubha ngontulikazi ngomnyaka ka-1999 uthi engangena kwezombusazwe abantu nxa befisa ukuthi aqhube imisebenzi kayise emihle. Uthi engayenza imisebenzi kayise wayesaziwa ngokuthi ngufather Zimbabwe kumbe uChipwe Chitedza. Uthi uyise wayenjengoReverend Martin Luther King wawele Melika, uMahatma Gandhi nabanye abantu abenza kube kwaba lenguquko emangalisayo emhlabeni wonke jikelele. Wethule amazwi le kungxoxo ejulileyo ayenze le-Studio 7 ngesikhathi ilizwe likhumbula usuku lokubhubha kukaMnumzana Nkomo. Umuyi wabhubha mhlazinye kuntulikazi ngomnyaka ka-1999. Ake sizwe ekhuluma ngokwenzakala kuyise kulezi nsuku njalo lalokho afisa ukuthi ngabantu bakhuluma ngakho okwezombusazwe.
UJuly 1st, umnyaka wesi-19 lo. Kodwa-ke ngaphambilini umnyaka ophelileyo besi-celebrator iminyaka yakhe engu-100 yokuzalwa. Yikho-ke sihambe ekhaya eCape St Joseph lapho umdala akhulela khona. Senza umdlalo omkhulu wokukhumbula umdala, wokuthokozisa nje lokuthokoza labantu bakwabo khona labo bonke abantu beZimbabwe. Yikho-ke lowo mdlalo kubuye abantu abangu-30,000 bezobona lowo msebenzi. Sithe sisuka lapho-ke kwaba lo msebenzi e-South Africa e-Wits University. Lowo msebenzi kwakuyikuqala kwe-lecture series zokukhumbula uNkomo. Sathe saziqala ngawo-ke umnyaka wesi-100 okuzala kukaNkomo. Wahamba kuhlekela umsebenzi lawo khona le vithi ke saphenduka saze ekhaya. Mbona kwakusuku ngo-August ke lapho from June sokusenza imicimbi kamdala kwaze kwathi ngo-August ke saya eGwanda Joshua Nkomo Polytech lapho kwaba lenye lecture futhi sasesithi ke hayi ngomnyaka sizakwenza okuthiwa yi-lecture series Joshua Nkomo lecture series.
Lonyaka ke
sasesicela ihulumende ukuthi hayi bo besithakazelela umdala umnyaka wonke lo sokufika esigabeni sokuthi sivale umnyaka yakhe engu-100 yokuzalwa ngoba sasithethi na sizacelebrate from 7 June last year kuze uthi 7 June lonyaka. Sayilanda ihulumende sakhuluma lamalungu ehulumende abadala behulumende ukuthi nanku umsebenzi kaNkomo uFather Zimbabwe cela ukuncediswa ukuthi sivale imisebenzi lo. Yavuma ihulumende ke sasesithenjiswa ukuthi kuza kuba le lecture e-university le dinner dance lo mdlalo webhora khonale eHarare. Ukuthi size sikhethe ukuthi kuyiwe eHarare ukuthi asikaze senze imisebenzi kamdala ngaphandle kwesigaba seMathebeleleni. So-ke sakubona kuqakathekile ukuthi umuntu omdala njengoba wayengumuntu wayithanda ilizwe lonke leZimbabwe labantu balo bonke leZimbabwe owaze kwabangela ukuthi ebize kuthiwe ngufather Zimbabwe. Sasesibona kuqakathekile ukuthi siye esigodleni esikhulu eCapital City ukuthi nxa sithi siphuma esigabeni kwaMandebele siye esigodleni selizwe. Hayi kwavumelwana kwaba njalo. Ngolwesine-ke mhlaka-28 June iyenzakele ilecture leyo yagcwala iholu yathi phamu yaphuphuma kuthiwa i-lecture hall 400 e-University of Zimbabwe. Leyo lecture-ke ibibanjwe ngu-Vice President u-General Dominic Wenga eyibambe njalo ube ngu-acting president ngaleso sikhathi ngoba umongameli upresident uMnangagwa obehambile kwele-Tanzania. Hhayi lowo msebenzi la uhambe kuhle kakhulu owe-lecture leyo.
Nxa sikhangele khonapho Mfo kaNkomo ubona zani uyakuthakazelela wena okwenzelwa umdala?
Siyazama ukuphathisana labantu kazana labantu bombuso and so on. Abantu bayaresponda ngendlela ethabisayo. Kuningi okusamele kwenziwe gifts. Okunye seHarare sakhuluma ngestatue. Istatue leso kumele sibe seHarare. So-ke kukhulunywe ngaso kukhanya i-government le izimisele futhi ukuthi leso statue sibe khona. So-ke kuningi asingeze sakusuthisa konke okungalingana umsebenzi kaNkomo ayenzela isizwe lesi. Okukhulu okungasithabisa kakhulu thina siyimuli kaNkomo ikuthi silandele imisebenzi yakhe lemfundiso yakhe ngendlela eqondileyo. Ngikutsho lokhu, uNkomo bekumuntu obethanda ukuthula, uNkomo bekumuntu obethanda ukuhlonipha, ukuthi abantu behloniphane, abantu bezwana, bazwanane elizweni, bemele iqiniso. Yikho esingathi ukuthi nxa kusenzakala lokhu singathi hayi imisebenzi kaNkomo miningi eyenziwayo. Nxa abantu begcina ukuthula bengalwi bengalwisani njengoba kathe siya kuma-election kunje be kungabi lokuchitheka kwegazi, lokho singathi ukuthi hhayi imisebenzi kaNkomo iyahamba. Nxa ile gazi kaNkomo ihamba singathaba kakhulu. Okubi nje ukuthi bona abantu bengahlalisani kuhle, bengahlalisekanga kuxokozela kulo budlwabudlwabo, hhayi kungeke kusithabise lokho.
Yes, singathi nxa sesikhangela emulini babaNkomo lapha-ke sembuza sibili ongani kujulile kambe ukhona yini ongathatha into kamdala athi laye sefuna ukuthi angene sibili kwezombusazwe kunyakaze lapha?
Baba Dube, umuntu onjengoNkomo umuntu oyabekwe nguNkulunkulu emhlabeni okupheleleyo. Ngiyangithi mina nxa ngikhuluma labantu ngithi abantu okuthiwa ngoJesu, uJesu wayeyisibonakaliso sokuthi kulomuntu onjengoJesu oba khona oza phakathi kwethu emhlabeni ngesikhathi. Obaba uNkomo labo baba uMandela, oMartin Luther King Jr, oMahatma Gandhi so on, yibo bona boJesu. So akula muntu ongathi yena mina ngizathatha intonga ngiyenze njengoNkomo, hayi cha. Ungathi wena ngizahamba ekukhanyeni owathiwa nguNkomo, mhlawumbe ungathiwe njalo. Kodwa ukuthi khonapho ukuthi ngithi kulo muntu ongathi ethatha intonga kaNkomo eyenze njengoNkomo, hayi hayi akwenzakali lokho baba.
Ye babuza sibili abanye babembuza ukuthi kathi uNkomo uSibangilizwe kathi indaba engangeni sibili singazi ukuthi ungabaphendula uthini abantu abanjani.
Bayafisa yini bona abantu ukuthi ngingeni phela
kunjalo
ungazingenela baba kuyahlupha abantu bayafuna na ukuthi ngingenele umsebenzi ngabe ufuna leyo msebenzi akukhulunywe ke kukhulunyiswane sibone ukuthi kwenziwani isibake libizwa ngakazisukumele ephomba ukusukuma nje ethi sethatha intonga kunzima lapha
ngiyakuzwa mfoka nyongolo akutsheleke abantu liphongauphosta nje amabili amathathu ngamafishane sibili ukukhulumisa uzulu ngomdala
Mahlabe Zulu ngiyazikhumbuza bekulilanga likababa uJuly 1st elokuthiya kwakhe emhlabeni lowo kodwa-ke ukuthiya kwakhe wasitshela ubuhle obukhulu kakhulu ubaba okumele ngabe siyakusebenzisa ubaba usifundisa into eziningi bantu bakithi usifundise ukubekezela usifundise ukuthula usifundise ukusebenza yikho-ke ngiyathaba ukuthi ngangihamba phakathi kweni lapha ngiyakubona nje ukuthi abantu balokhu besakhumbula inkulumo kababa imisebenzi kababa and so on ngiyathemba ngiyacela njalo ukuthi asithatheni inkulumo kababa enhle imfundiso enhle siyisebenzise singabobi ukuba ukukhuluma kuphela ukuthi umdala wathi asikhulumeni sisenza ngoba wasinika izinto zokusebenza ithuluzi zokusebenza ngingatsho njalo yikho-ke hhayi nginethemba ukuthi sokuze kukwana iminyaka engu-19 kale mkhohlwanga umdala ngoba kangiphakathi kwenu siyasicofisane ngizwe ukuthi lithini ngilalele konke lokufunayo ngilalele lokufisayo kuza kuya ngesikhathi ukuthi senzeni kwenzakaleni
lo ngumnumzana Sibangelizwe Nkomo umntana kamoyi uJoshua Nkabuko Nkomo bekhuluma le Studio 7
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Iqhubekela phambili ingxoxo yokwenziwa libandla lemthokazi Republic Party elwisana lokubandlululwa kwabantu abadabuka eMathabeleland ikakhulu emisebenzini. Ibandla leli lisanda kuvimba ko-Pick n Pay koBulawayo lapho kuqatshwe khona abantu abavela eMashonaland okuthiwa bangeniswe umsebenzi ngomunye wabo kusanda kuxotshwa umsebenzi abadabuka eMathabeleland. Sixoxe labantu abambalwa ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Umnumzana Joel Gabuza webandla le-MDCT nguye osungula lolu daba.
Kulusizi ukuthi ilizwe leZimbabwe at this stage sesithethe uzibuse kusukela ku-1980 siloku silwela amafufu silwela imvudu lokhu esikulwelayo kumbe esikufunayo abakuthengisela ngakho asonto evamileyo nxa ngabe kuthiwa kulo mbuso okhululekile kulo hulumende onanza abantu ilungelo labo ukuthi betshengisele kodwa akuqedi dubo lwethu ngoba vele noma singene sonke sivela koBulawayo umsebenzi okukhona laphana awusozisafasawenile as long as ugovernment engalifakanga amalungiselelo okuthi abantu bezuze imisebenzi engcono sesilwisilwa nje ngoba yindlala ijenise ukuthi wonke umuntu uselendlala lo manager uselendlala wonke umuntu osebenzayo ongasebenziyo wonke uselendlala so ayisiso isisuso fanele sidinge isiqoqela sendaba ukuthi kuyini okubangela khonoko
ye siyakuzwa kakhulu-ke baba sicela ubambe khonapho silo omunye ubaba futhi osecingweni lapha umnumzana nasisiyo Elijah Makhulumo ngwebandla le-National Patriotic Front ukhona ngale-ke koBulawayo ufuna ukuthi-ke angene koBulawayo ukuthi bamkhethe abe ngu-member of parliament kumbe abe lilunga ledala lephalamende ubona zani kungabanjwa njani
hayi lokhu kumele kubanjwe ngendaba yokuthi ku-investigate kudingwe sibili ukuthi ngathi umanager wangikhona mele ku-human resources manager okhathaya wangikhona uyayenza into leyo kumbe lipephandaba kuphela eliyenza into le ingane yamemetheka
nxa ungatholakala ukuthi kuliqiniso-ke kuzathiwani?
Kumele futhi umsebenzi because iZimbabwe yilizwe elabantu abamanyeneyo ababambeneyo babanjaniswa ngunkomo lomgabi. Those are our icons and abantu abavele asisofe sabalahla kungaba yinini into ebeyinini.
Ye, bamba khonapho baba makhuluma. Baba Kaphuza,
uyabona esingakwenza la kulula kabi ukuthi nje inkokeli esilazo azibona azilambone kumbe zigcwele ukwabo. Asithathe nje imali esiyibambayo kuma-toll gate sithi bantwana bethu abakobulawa abathengisa esitradini ngena nini likilini imigwaqo yonke ligege amahlahla asemile emgwaqweni livala ama-potholes sibathengele ama-fosholo sithenge konke sidingi i-asphalt lokuya ukuthi abantu singajoni sidingana la ma-grade alawo i-china angasebenziyo sifaka abantu bevala ama-potholes besisebenzisa izandla siyabe singenisa abantwana abangaki imisebenzi singenza khonokho nje kuphela kobulawayo singene nje imigwaqo yonke e-falls road siyedinga yonke leyana konke siyefika e-falls kumbe sithathe enu noma nguphi umgwaqo ufuna ukulungiswa. Singakhupha uhulumende sifake abantu abale ngqondo konke loku kuyaphela.
Ye, siyakuzakukhulu-ke baba Kaphuza, sicela ubambe khonapho. Sisilo baba uJustice Mlotshwa ecingweni.
Uye, lokho kubuhlungu kakhulu mdala wami, lokho kubuhlungu kakhulu mpela. Angazi ukuthi thina sodwa njengokwathi kanje singayenza njani. Ngoba ungakhangela kana esibakhangeleleyo ukuthi mhlawumbe bona bengasiza abana babathi bayibo abaphetheyo baphatha bephathele ukuthi bebisele zonke izinto empumalanga, zonke izinto zibe ezempumalanga. Mathina sithi siyavuyisa ngolimi lwethu njengoba ubona olindi nezinye zisehlule uthi uyavuyisa ngobuthi uyacela okucelayo uthole ukuthi ubiselwe emuva kungangcono kuyethatha omunye umuntu ovela kwenye indawo.
Kulezakoyini
angikhangele mina kahle kahle ngikhangelele ukuthi kukhona umkhuhlane vele wazalela emagazini ethu angazi ukuthi singalatshwa ngani ngoba bangikhangela futhi le mind yakhangela le muthi wokulapha ngubo
siza ukuthi silobani kade sicungane.
Yebo,
yes, sabona mama kunjani?
Yebo, ngiyaphila kanjani?
Siyaphila. Ngikhuluma lobani?
Khuluma lo Naledi.
Ye, Naledi, akutsho ukuthi wena udaba lolu ubona njani mama?
Hayi, lokho akusethusi nyala ngivela khona kobulawayo last year sihamba thina ona sadinga umsebenzi bakuthi 805 olevels kodwa ilazi ukhethela idekile. So lokho ukuthi baxhothezela ukuthi umangalisi bathi abakwenza vele kungekho right. Kabanjani ukuthi ba-accommodate wonke umuntu but akho nto babe besibalile bandlulule. Ngabe kufaka umndelela bangifake, ngabe kufaka ushona bangifake. But akho nto sofana ukuthi i-company ukuthi ngabantu abamashona yethu besendali yamandebele. That is not fair.
So ufisa ukuthi ngakwenziwa njani?
Hayi, bona kabatry mina isiko ngithi kabatry to accommodate everyone and equally like konti babe kube lokuthi kunabanye abafundi baqashiswa nabanye abantu bona they should be treat everyone equally batholiswe imisebenzi ngokufanele ngendlela e-right.
So kwamanje uthi abenzi kuhle?
Hayi, kathesi babenzi kuhle, abakwenzile vele baphambanisile kakhulu.
Ehhe, so ke kodwa ubona njani kuzaphela yini kuvuke kuqhubeke kukhona kuyaqedwa kuyini?
Mina ngizabona after my election ngiyabe uhambe kanjani.
Ye, tshela abantu bezimbabwe ukuthi ufisani wena ngwakho.
Hayi, mina ufisa wani sifisa ukuthi bayenze kahle, they should treat everyone equally. They should stop ku-accumulate abantu bakwenze ngendlela efaneleyo because so far what is they teaching us is violent and sibancane but akufanele ukuthi ngabathundisa indlela e-right ukuthi kubuswa njani lathi follow under ama-footsteps abo. But what we are doing is totally wrong.
Yes, sawubona kakhulu ke Naledi ungadinga kusasa Ntombendala.
Ngiyabonga.
Yes, sawubona kakhulu Naledi. Ngithathe-ke uJoel Kaphuza lo baba ke umakhulumo ngesiphangiphangi. Baba Kaphuza, singakaqeda uhlelo lwethu akutsho ukuthi wena ufisa ukuthi ngavele kubanjwa njani.
Ngi-long term ukuthi ugovernment ka-create imisebenzi ibe mningi kodwa lokhu okukhona okuncane esiwudonselanayo okomsebenzi ekhona kungaba ngcono i-council efake i-policy yokuthi nxa umuntu ekampani ebuyayo kobulawayo ifuna abantu ayihambe komvundu iyedinga nje random selection kumbe behambe ekansilini abantu abafuna imisebenzi bedojiswa okungamaphepha okwenzela ukuthi wonke umuntu ebe lethuba elifananayo lokuthi ezuze imisebenzi ngoba singathi amakampani ezidingele noba ngubani umanager yabe edinga uqala ngabantu abangingova umuntu balambile.
Baba Makhulumo.
Baba.
Ye, baba Makhulumo, phosa kulapho.
Yes, ngiyabonga sibili. Hayi, ngiyakuzwa sibili izikhulumo ezikhulumayo lapha. Yazi into ezizisize kakhulu. Ilizwe lekumele selitshabalelele. But uyabona, ngiyathemba inguquko ezayenzakala just after elections. Ukuthi we need to put people with credible ideas. Abantu abayalethi inguquko sibili bengalalo khona ukuthi bayasebenzisa into emipotini.
Laba ngabanye babantu abaxoxe le Studio 7 uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa kweFacebook kukhasi le BOA Ndebele. Wancintisa kukhetho oluzayo eMguza olokudinga amalunga edale lePhalamende uMnumzana Zakaria Zakankomo uthi ufisa ukuthuthukisa umnotho kaZulu. Unkomo okubandla le-People's Democratic Party ekhokhelwa unkosikazi Lucia Madibenga uthi umuntu onjengaye ozalwa eMguza nguye okumele abhekane lezikhalazo zabantu kuleyo ndawo.
Mina njengesithunywa sabantu engizakwenza ikuhamba eParliament njengomuntu othunyiweyo izikhalazo zabo ngizihambise ngiphinde ngiphenduke kibo ngikhulume lokho abangithume khona kubi kuhle ngulethe kunjalo. Njalo mina ngingumntwana webubi ngokuzala ukhokho wami ozala ubaba lokhokho ozala umama ubaba mkhulu ugogo ozala umama lobaba inhlangothi zonke ngabantu bebubi isiko lami lonke lisebubi. Yikho ngubone kufanele ukuthi ngimele abantu bebubi ngeqiniso. Njalo inhlupho ezisebubi ngizazi zonke khathe sinendaba zegolide eyigolide lethu liyahluthunwa ngabavela kwezinye iziqinti. Abantu bayabulawa kwethu indawo. Yizo indaba engizimeleyo ukuthi kube le devolution isebenze endaweni yebubi. Abantu ezemvelo zabo ziqale zidliwe yibo zingakaphumeli ngaphandle.
Nxa sicangela khonapho ke udaba lwe-devolution siyabona ukuthi abantu abaningi bagankasa ngakho khonokho. Libone ngazani lina njengebandla lenu ungabe lukhethwe liza kwenza njani kuze kugcine kusenzwa khonokho?
Ngiza kwenza ukuthi eParliament sifake ipressure kakhulu uhulumende uyabe khona ebusa izikhalazo zethu zize zizwakale singeke sisuke sibuye ebantwini sithunyiwe izinto zingamanga kuhle sibe lonke sizekhuluma izinto ezingayisizo. Umuntu omela abantu ufanele abekwazi ukuthi ipolitics zakhe zimi njani imvelo yakhe imi njani indawo ayimeleyo umeleni njalo okufunekayo okumele akwenze kuyini. Omunye umuntu obuyileyo kule indawo yasebubi engazi isiko laleli isiko lebubi asuye umuntu ofanele ukuthi angakhethwa imele indawo lengeqiniso. Isibonelo, mina uZakaria Zakankomo ngivela ebubi ngingeke ngihambe ngiyekhokhela eBhinga loba iBhinga isemathnoth ngenxa yokuthi isiko labantu beBhinga ngilazi lendlela abaphila ngayo lokulahlana kwabo. Umuntu ubusiswa kumbe isigaba sibusiswa nxa umuntu wakuleyo ndawo enguyokhokhele uNkulunkulu la ezibusiso zifakayo kube sokusithi abanye abahlali kuleyo ndawo bese bethola izibusiso ngaphansi kwalowo muntu ngoba eyinzalo yaleyo ndawo.
Yes, yabona silukhuluma ngesiko kodwa-ke nxa sesigangela sibili kabanzi ebubi khonapho kule daba lwendlala siyakwazi ukuthi abantu abavuni kakhulu isikhathi sonke so-ke ongabancedisa ngakho kwini?
Mina uma sengikhona eParliament ngizakwenza ukuthi abantu basebubi ngibakhuthaze kakhulu ngikhangele ukuthi mbafundise ukuthi i-region yabo ilezulu elilutshana imhlobo wezilimo ofanele ezilinywe kuyini abantu kufanele benzeni ngibadingele labangane uma uhulumende engakabi le mali ezikwanileyo mbadingele abangane abazakwenza ukuthi basigebhele amadamu basigebhele izibhorane abantu babe kuma-cooperatives kuthi lokho abakwanisa ukukwenza kungaba yimbhida kubalime konke abakukwanisayo kumbe zimbamba yila lamabele kukwanisa ukuthi intheni kubalethele izimali bese bekwanisa ukuthi baphile besiya phambili kulokuphila kokugcela lokukholiswa insuku zonke.
Yes, singakaphethi khonapho-ke vala ngamafitshane utshele-ke uZulu ukuthi wena ngokwakho sibili ubona zani nxa bangakukhetha uzawenzani ukuthi ufeze khonokho okukhuluma ngakho.
Mina eqinisweni lonke engithanda ukuthi abantu bebubi mbatshele khona ikuthi uma sebengikhethile njengoba bekufunile ukuthi ngibamele mina ngisiye umuntu ofunileyo ukubamela kodwa bona bakucelile ukuthi njengabantu engisebenze labo kupolitics ithuba elide ama-leaders e-MDC engasebenza lawo noma sokwaba lobuchapho obuthile ngase ngibonile ukuthi i-politics kuhle ngishiyanelayo ngoba izinto bezingasahambi kuhle labangane bethu bengasasizwisisi kodwa abantu engasebenza labo from different parties bakubona ukuthi i-leadership ebikhona emathebeleland north kulabo zakha ibiyi-leadership ebiqondile at national level. So mina njengomthunywa wabantu bebubi ngibone kufanele ukuthi ngisebenzise ubuqhawe bonke ngime ngibe leqiniso ebantwini ngingabi ngumuntu okhuluma amanga ngingabi ngumuntu ongelambale ngoba imbale kupolitics yomuntu iyakhuluma a lot than ukuthi umuntu ephonge ukubonakala sethuchile sefuna ukukhokhela ngalambale elizwe kazangabe kupolitics gazi lokuthi ipolitics akizo zifunane i-modern technology lesikiyo isidinga ukuthi abantu bebuse abantu ngeqiniso kungakhathazeki ukuthi bavela kuliphi ibandla. Yikho ngekhathesi i-democracy sivuma ukuthi iZimbabwe ibilamaphathi amabili amathathu abe contesta. Khathesi kulamaphathi adlula 150 akhontestayo lama-president ayi-23 okutshengisa ukuthi umuntu wonke uselelungelo lokuthi akhokhele as long engumuntu othembekileyo lenjongo esazi ukuthi yini indaba esiye ephalamende, yini indaba emelamela abantu avela khona, hhayi abantu abafuna imali, hhayi abantu abadinga ukuthi bazikhukhumeze ngokuba rich kwabo. Sina sifuna umuntu ongumuntu oleqiniso esazi ukuthi umeleni, yindaba esiye ephalamende, abantu bona bafunani, isiqindi sakibo silani. Thina kakhulu silomnotho wegolide, igolide lethu lihambile labantu abangasibo besiqindi sethu begeca abantu bebulala abantu akula muntu obotshiweyo. Yikho igolide leli kufanele lisetshenziswe kubi ukuthuthukisa indawo yebubi. Indlala ingaqedwa yili igolide lezinye lemthanyelo lotshani konke okutholakayo kwezemvelo. Ngithi kufanele ukuthi kusinothise thina abantu bebubi siphume endlaleni ngalokho esilakho. Ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu ke, sikufisela inhlanhla mfo kaNkomo.
Hayi, ngiyabonga eDube.
Umnumzana Zakaria Zakankomo lilunga lebandla le-People's Democratic Party ekhokelwa unkosikazi Lucia Mativenga. Sixoxela esemguza esabelweni seMatabeleland North. Kwezemidlalo, iqembu le-Brazil lingqilana lele-Mexico lamhla emdlalweni World Cup kwele-Russia. Emdlalweni ofanayo iqembu le-Belgium lingqilana lele-Japan. Umuzincube owaziwa ngezombusazwe kodwa othakazelela inguqu okumangalisayo uthi iqembu le-Mexico lilakho unqoba ele-Brazil.
I-Mexico idlala ngenhliziyo yayo yonke sibili iphelele. Abantu bakhona balokuzimisela okunzima kakhulu okuthi iBrazil bengayimangalisa kakhulu beyibhuqe, ngoba singabona ukuthi iMexico phela iyathaya iGermany, yakhumbula laphana Dube. So iGermany phela yayoma-defending champions and futhi wonke umuntu bethembele ukuthi iGermany iyezawina, kodwa iMexico yayibhuqa sibili. And leBrazil uyabona ukwenza ngisole kakhulu ikuthi i-consistency yabo ayisiyo leyana etshengisela ukuthi team leyana evele isaziwa ngebhora. Uyabona iBrazil phela nxa kuthiwa iBrazil iyadlala uyi-expect ukuthi vele yilana ama-5-0 futhi ukuthi bayavele ichaya ibhora lokhuyana okumnandi behlohla futhi, but anokubona ukuthi nje bafanele kucine nje ukuthi beze bewine nje baphome ku-chance vele ngama-last minute. Angiboni ukuthi i-Mexico nxa engabuya sibili nge-power leyana eyadlala ngayo idlala le-Germany kungaba izimanga sibili bengayibhuqa laphana iBrazil.
Siyabona njalo labantu abanjengoNeymar ungazani kakajayi kungena sibili sikwaziyo ukuthi nguye nguye phela
kakhulu sibili uNeymar khonokho okushoyo sibili Dube. Anti abona ukuthi bonke lapha abanye uRonaldo labo abaphethe nje bakhutha ama-penalty laboMessi khawuthi bayangise njani bonke baphuma. Uyabo kakajengiseli sibili uNeymar ukuthi yena umi ngaphi lokudlala kwakhe nje lokuhlohla kwakhe konke nje khona kwese kubona kusenziwa ngo-Modric Croatia. Uyabona kumele ukuthi njengomuntu okuyo ophethe i-team ye-Brazil nxa kukhulunywa ngesizo lakhe uyazi uyawucabanga ukuthi uzenza into ezimangalisayo sivile kodwa asikaziboni Dube.
Siyakhumbula sibili ngezikhathi zaboRonaldo, Ronaldinho labanye abanjalo babetshaya sibili ibhola ubonti lapha amadoda sibili kuyafiwa. So kathesi ungani abatshitshi kangako kwenziwa kwini?
Uyabona ikho khonokho ukuthi abantu nje babezitshela nje ukuthi mina ngingubani ngubani. Uyabona into zamabizo kazisebenzi sezitshengisele kakhulu ukuthi ongamathimu lokho okuncane lokhu
lo ke ngumnumzana Muzi Ncube ebesikhuluma laye ngezenguqu sibili uthi uyazithakazelela kakhulu kodwa-ke isikhathi yiso sesidliwe ngumangoye. Singakehlukani othi sikhangele indaba kade sikhokhela namhlanje. Umanyano we-African Union uhlaziya indlela yokulwisana lokungathembeki kuzwekazi le-Afrika. Usibangilizwe Nkomo umtakamoyi uJoshua Mqabuko Nkomo owabhubha ngontulikazi ngomnyaka ophelile ngomnyaka ka-1999 uthi ekangena kwezombusazwe nxa abantu emfuna.